Inkokheli yezanuPF obulawayo iphathekile emhlanganweni phoselela ngalonke kuchukana ngezikhalazo zalabo abathi baqiliwe balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Umnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngoqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanye lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanya ukuthi mibhale izincwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-old veterans, ngihambisa incwadi eHarare elokhuzeni ne-HQ, ngihambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalamaukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. And that will enjoy up to now.
Wasakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile kwenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know ukuthi nxa Central Committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku Central Committee ngoba wena uphakathi awusafuni abanye abantu babuye ku leadership. But thina nxa sikhangele we always hear u President Emmerson Mnangagwa sithi yena ZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya ku ZANU-PF. Now obulawayo ZANU-PF is for Mashaba and Ndlovu. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa umlungisi lomashaba ukuthi sibe nobutsotsi, sibe izigebengu, sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleke ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela ephalamende ngaphansi kwe-women's quota.
Njengoba nenzekhadri phaki so ngizizwe njabulile kakhulu, ngabona kufanele ukuthi ngibamele phela omama bekhadri phaki. So ngiku-women's quota, member of parliament women's quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister umthuli ngibona ngani ikhadi phakhe izabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Omunye onqobeleyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla lezanuPF kukhetho lwecouncil emele iphumula South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma-primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani, into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo, abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume, kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume, yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla lezanuPF obulawayo umnumzana Archibald Chiponda uthi udaba labakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Khona sizahlolisa sibona umthetho uhambelaisisekelo sethu sebandla zengatha zethu. Akunamphumela engenzakala singakutanaka njengenhlangano, kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamela leli bandla kukhetho oluzayo kobulawayo lwedalela ephalamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga, kukanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Banda.